Indaba yokuqhekeka kwezano PF inkulu kulo Simon Khaya Moyo, inkulu kulo muntu loba umuphi ongathunywa yiyo izano PF ukuthi ayokhuza lokho. Indaba yokudilika kweZimbabwe, njengalokho eZimbabwe yadilika, idilikele ezandleni zezano PF, idilizwa izano PF, kakulula ukuthi uhlanganise abantu abonayo sebone kangaka, ungaze ubhode umhlaba wonke jikelele, kugcina sekuhlukana phakathi, sekuphela njengale ndlela. Ngoba bonke abantu bayananzela sekusekufineni, sebebanga ukuthi ube balethuba lokungena labo badle, lakho ufuna ukuyekela abanye besiya kudla, ikakhulu asebesuke ngo-1980 khona bebengaphumi, abanye sebesithi hayi lathi phela thini singene sidle njengani.
Alubana ungubaba uKhaya Moyo, ubungaluphatha njani lolu daba?
Udaba lolu lusuka ku-succession strategy seZanu PF. Udubo lweZanu PF ngupresident uMgabe. Nxa ngabe lokho ekhona akakula kubambana kuZanu PF ngokuba kulala bahambisana laba badala balokho bafika laye ngo-1980 nalaba abatsha bafisa ukuthi bebayangena. Ngokunjalo uyehluleka ukuthi ahlanganise abadala labatsha njengalokho esehluleka nje ukuthi alibuse kahle ilizwe leZimbabwe. Nxa nginguKhaya Moyo bengingakungesibindi ngitshelena lo yinkokheli, ngitshelena upresident uMgabe ukuthi hayi, indaba ikuwe lapha, ayikho kwenye indawo. Kumele wena ube ngochiyayo, uphe omunye kusiya phambili. Kodwa kathesi isikhathi asisekho sokuthi ajiye apho omunye kusiyafika ama-elections. Ingase iphele izano PF du nxa engekho, ngokuba nguye oyihlanganisayo upresident uMgabe, nguye futhi oyihlukanisayo. So kayikwazi ukuthi iza kwenzani nxa ipoison ibuye ibe yikho ukudla kuphela okukhona lakho.